Ye kufanele ukuthi Melika ihlangane le United Nations ukuze ikwazi ukubeka uhlangothi lwayo lucace ba ukuthi izijeziso zenotho ezethulwayo zethulelwa izigebengu ezivele zibulala abantu beZimbabwe ezinhlinya abantu ezingabamba ukhetho olukhululekileyo ezingahlonipha amalungelo abantu ezingahloniphi iconstitution ukuthi zikhuthazwe ukuthi zihloniphe iconstitution zihloniphe umthetho zihloniphe amalungelo abantu zihloniphe impilo yabantu beZimbabwe ziyeke icorruption kube lempilo enhle yabantu beZimbabwe ama-sanctions lawo izijeziso zenotho ezethulelwa laba abalutshwane lamakampani abo ngokokuvimbela ukuthi kube lokuhuquluzwa kwenotho kukhuthaze njalo ukuthi bahloniphe amalungelo abantu ama-sanctions angavuka esusiwe uma bengahloniphi iconstitution bahloniphe amalungelo abantu bahloniphe umthetho bayeke ukutshaya abantu babe lokhetho olukhululekileyo kungenzeki konke lokho esikubonayo yikho kuphela ama-sanctions akufakelwayo nxa bengafuni ukuthi aqhubeke kabahloniphe umthetho weZimbabwe iconstitution yeZimbabwe umthetho weZimbabwe lamalungelo abantu beZimbabwe
iMelika sibona njalo ukuthi iqhuba umkhankaso wokuhuga amabhizimusi eZimbabwe afuna ukusebenzelana laweMelika ukuthi aze phambili. Ulubona njani lolo hlelo?
Akula muntu ongayekela ukuthatha ithuba elikhulu kangaka ukuthi abe lobudlelwano obuhle leMelika amankampani akhe akhule akwazi ukuthi aqhatha abantu abanengi akhulise ibhizinisi lakhe ngaphandle nje nxa edlala ipolitiki njalo kuyilithuba elihle kakhulu leMelika ukuthi iveze kahle kamhlophe ukuthi izijeziso zenotho ziqondiswe kulabo abalutshwane abayibo abadiliza ilizwe. Into ekhangelelwa ngabantu beZimbabwe yokuthi United Nations ithumele ama-special rapporteur azokhangela lokho okuhlupha abantu beZimbabwe hayi okuhlupha abalutshwana ababusayo kumele kuthunyelwe u-special rapporteur on torture u-special rapporteur on amalungelo abantu on abductions on extrajudicial killings lezinto zonke ezinjengazona lezo hayi labo abazokhangela ngalokho okuhlupha abalutshwana ababusayo angahloniphi amalungelo abantu.